Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 ngonhlangula 2018 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Khanya engani uyasebenza labanye abantu asikwazi ukusebenza labanye. Mina ngisoke ngizikhomise kuloko kunye. Sathola ukuthi ama-province amaningi ziyarona wasayi. Ama-national executive they forced us ukuthi limkhiphe lumuntu lo asisamfuni ulande ukuze asixabanise.
Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le-National Patriotic Front kulandela ukuxotshwa komkhokheli walo uMnumzana Ambrose Mutiniri.
Sifuna ukuthi commission leyi ivume ukuthi okwayenzakalayo lapho ngumbhuqazo. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazo ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola isupport yomhlaba wonke indaba leyi ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala.
Abahlaselwa ngombhuqazo wegugurawundi bathi ikomishini ebona ngokukhomisana umlotha kumele ikhulumisane labakhokhela lesi sigaba ukuze lesi siga ukuze baxolise.
Emandulo abantu basemathebeleland north indlela abebekade bevota ngayo ibi phosa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district.
Nxa kukhangelwa isimo sombusazwe ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni kutholakala ukuthi akulabandla elingathi lithola izihlalo zonke zedale lephalamende esikhathi sonke. Umeli weMathebeleland South kudale lesenethi unkosikazi Sthembile Mlotshwa kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le-National Patriotic Front umgcini sihlalo walo unkosikazi Eunice Sandi Moyo esithi sebexothe umkhokheli wabo uMnumzana Ambrose Mutiniri ngenxa yokungaqhubi kuhle umsebenzi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare lapho umgcini sihlalo we-MPF unkosikazi Sandi Moyo ebika ukuba nguye osaphethe isikhundla sokukhokhela leli bandla okwamanje. Kodwa abelinye icele le-MPF elikhokhelwa ngu-retired Brigadier General Mutiniri bathi umkakhe kowayengumongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe okucele eselikhokhelwa ngunkosikazi Sandi Moyo nguye ojojozela ukuthi lingene kumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. Unkosikazi Moyo ulandisa okwenze bathatha inyathelo lokuxotsha uMtiniri.
Kade ngikhuluma laye mina ngimfonela ngithi sicela imali yokuthi carry on with the campaign engaphenduli. Sesimbona izolo esihamba lamatsotsi sesingasathola ukuthi sekuhamba njani. Khanya engani uyasebenza labanye abantu asikwazi ukusebenza labanye. Mina ngisoke ngizikhomise kuloko kunye. Sathola ukuthi ama-province amaningi ziyarona wasayi. Ama-national executive they forced us ukuthi limkhiphe lumuntu lo asisamfuni ulande ukuze asixabanise.
Kodwa abecele elisele likhokhelwa nguMtiniri bathi ngumbhedo okukhulunywa ngabecele likaMoyo besithi abathi benze lokho yibo asebexotshiwe ebandleni. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center njalo abakhokhelwa nguMtiniri bathi bona kabalani lokungena kwabecele eselikhokhelwa unkosikazi Sandi Moyo kumanyano we-MDC Alliance. U-retired Brigadier General Ambrose Mutiniri utshele intatheli zindaba ukuba okwamanje bangeke bangena kumanyano wamabandla aphikisayo bengakaxoxisani labalandeli be-NPF.
We believe we are a people's party. And such decisions, major decisions like joining alliances and so on.
Siyakholwa ukuthi libandla labantu. Ungakho izinqumo zalolu hlobo ezifana lokuba lilunga le alliance kumele sithathwe ngemva kokuba sekuxoxisanwe labalandeli. Sithole imbono yabalandeli bethu esibakhokhelayo.
Abakhokhelwa ngumthiniri laba baxwayisa abe MDC alliance ukubavumela ukungena kumanyano abakhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo kuzobadalela inkinga ngoba besetshenziswa ngunkosikazi Grace Mkabe umgcini sihlalo wecele le NPF elikhokhelwa ngumthiniri esigabeni seMathebeleland South umnumzana Johnson Langa uthi yikuziyenga okwenziwa ngelinye icele
ubukhokheli kabuxotshana ubukhokheli buyabuyela ebantwini buye buza ebantwini ukuthi kambe ngaku kumi kuhle yini abantu babese bekhuluma silama structures kulama branches kulama districts kule province so umelithi babuyele ku province province ayibuyele kuma district i-district ibuyele ku branch kube sekukhulunywa ukuthi khona uxotshelwani kungani kube sekusenzakala ke right ukuthi khona silethe-ke nxa abantu bevuma ukuthi uyaxotshwa hhayi sengaxotshwa kodwa khathesi abantu emakhaya mama abavumi
isikhulumeli somanyano we-MDC alliance engumkhokheli webandla le-MDC uprofessor Welshman Ncube uthi bona bayamukela ukusebenzisana lawo wonke amabandla ezombusazwe afuna ukungena kulumanyano ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumevis gama
silokhu sikudaba olufanayo uChris Gande westudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ngalolu daba
umthiniri lo khanyani bamsebenzisile laba ama-G40 lawa ushuthi yena wagadi imoto vele engazithi iyakazi ngoba manje sokubonakala ukuthi abanikazi sebefuna ukuthi bayidrayive bona manje yena useyalele lokhu ebambe idrayive esemoto yabanye abantu
sizwa yena kuthiwa uthi bafuna ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngu-Grace Mgabe kwenzela ukuthi ayoba ngumsekeli kamnumzana Nelson Jamisa ubona kuliqiniso into
kuyamangalisa ngoba lo uGrace Mgabe ngendlela aphuma ngayo asicabangi nje ukuthi angaphinda futhi alugxoze nje kwezepolitiki kodwa sicabanga ukuthi uzosebenza engemuva nasebethika bafuna ukuthi benenze isekela likaChamisa sokuthi kungcolisa nje yonke into ebanjwa nguGrace ngoba abantu bathi yonke nje into ebanjwa nguGrace iyathi ibole khonapho so kuyamangalisa-ke ukuthi bangathatha umdimeli umuntu ohlonipheka kangakabe emlahle baphinde bathathe uGrace bemfake endaweni ekade kufanele kube lo mdimisi kodwa siyazi-ke ukuthi izinto ezenzakala ezimbabwe these days anything is possible kungenzeka ukuthi laye lo Grace lokhu esafisa ukuthi aphathe kodwa hhayi kuyabe kuliphutha elikhula kakhulu
bakhona abathi umtiniri engaba ekhuluma amanga efuna nje ukungcolisa abanye bakhe ubona ngani kungaba liqiniso yini
umtiniri lo laye unganika asathembakali ngoba asikwazi ukuthi okumenza ukuthi athule kule sikhathi eside nje kade kuthiwa ukhokhela ibandla le-NDF asizange sambone ekhuluma usesiba namandla okukhuluma manje ngoba bamxotshile kungenzakala ukuthi laye angabe laye esesengezinto ngoba sazi upolitiki vele kusetshenzwa ngaleyo ndlela
umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande westudio 7 ese South Africa abahloselwa ngumbhuqazo wegugurawundi bathi abekomishini ebona ngokukhumisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission kumele bakhulumisane labakhokhela umbhuqazwe le ukuze baxolise njalo benze ukulandula lumbhuqazwe kube licala. Kubika intathelizindaba yethu ubathabile Masuku.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe eNational Art Gallery uqoqwe ngabenhlanganiso yeHabakuk Trust ngenjongo yokuthi abasila labathinteka ngumbhuqazo wegugurawundi baxoxisane labe Commission yeNational Peace and Reconciliation Commission ngalokho abakhangelele ukuthi ikwenze nxa sokulungisiswa udaba lwegugurawundi. Omunye wabasindayo kulesi siga unkosikazi Queen Maliga uthi ufisa ukuthi i-commission le isebenze ihlangene labantu abalolwazi abavela kwamanye amazwe.
Ngabe ba invite some independent people babuye bezoncedisa so that lati sibone i-fairness yabo.
Umnumzana Ben Moyo uthi ulindele ukuba abantu abakhokhelayo kulesi siga abaphathekayo labalandulayo ukuthi kwaba lombhuqazwe kumele bathonisiswe.
Sifuna ukuthi commission lay ivume ukuthi kwayenzakalayo lapho ngumbhuqazwe. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazwe ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola isupport yomhlaba wonke indaba le ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala. Okwesibili silindele ukuba bonke abenze uganga leso sikhathi bethonisiswe. Abangafuni ukuvuma amacala abo beyejele, abavumayo yibe singabaxolela.
Ukhomishina umnumzana Leslie Ncube uthi bayemukela konke abakuthole kulomhlangano, sebezahlala ke phansi bahlaziye ukuthi udaba lwe-ground lungaphathwa njani.
Ngayisiki ukuthi silanduzwe imposa, but we are always consult ukuthi sithathe abakuchoyo sikuimplement as part of iprocess yangona yehealing. Ziningi izinto abazijileyo, siza kuyahlala phansi lo chairperson wecommission ubabusela unare sicubungule indaba yangkhona.
Iningi labakade bekulomhlangano likubeke sobala ukuthi okuqakathekileyo okwakuqala okumele kwenziwe nguhulumende yikuxolisa yena ngokwakhe amukele ukuthi kwaba lesiga sombhuqazwe ngempela. Ngoba kuze kube lamhlanje nxa kukhulunywa ngalolu daba ikakhulu ngenani labantu ababulawa ngaleso sikhathi, iningi labakuhulumende liyalandula ukuthi kwabulawa inkulu lungwane ezedlula amachumi amabili. UZulu ukhalaze kakhulu ngokuthi kulabantu abahlaselwa ngumbhuqazwe asebenza kwedlula emhlabeni kulokhe kungakenziwa lutho. Ikhomishini ye-NPRC khona iqede ukulungisa ugwalo oluzaqondisa ukusebenza kwabo olwe-strategic plan. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni eMuchakata eMashwingo namuhla ukuthi bengangena embusweni bazalungisa izikolo lezibhedlela zona esizabhidlikayo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono. UChamisa ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano ofanayo kusonisi sigaba seMashwingo eRutenga Growth Point kusasa kanye leChirezi ngesonto. Umongameli Emerson Mnangagwa yena uvigwa engasabanga lowakhe umhlangano labalandeli bezanu-PF esigabeni esifanayo. Ukuhlaziya imikhankaso kaChamisa kanye lamathuba akhe okunqoba kukhetho sixoxe lomnumzana Dube Mkomwe isiphathamandla saleli bandla kodwa okhuluma ezimele.
Siyakwazi ukuthi okukhulu uChamisa ukuthi ngephakathi kweviki angakwenza khonokho nge-ekonomi yeZimbabwe. Ngoba siyabe sifuna ilizwe lesilile 38 years lifile, so ukuthi umuntu angalilungisa ngeviki okunye singabe sitawuta phatha mbona ukuthi ungahambelana lokukhuluma lukaChamisa. Ye kuyavunyelwa ukuthi njengopolitics umuntu akhulume njalo, ngoba ilanguage ama-politicians kodwa nxa singathi afake ama-figures phansi uzabona ukuthi awuhambelani.
Ngezinye indlela awula themba lokukhulunywa ngumnumzana Chamisa kuma-rallies kumbe okwenziwa ngumanyano we-MDC Alliance?
Ya asike sibe nethemba ngoba yabona umuntu ngoba thina sisebenze kakhulu lo baba uMorgan Tsvangirai wasitshiyayo ngoba sonke sasinethemba kuye. Abaningi sangena i-MDC ngenxa kababa uMorgan Tsvangirai. UChamisa ungagagira even la ngendlela athethe ngayo ipower yakhe ukuthi abe nguye abe ngupresident we-MDCT. Thina abanye njengabantu abasebenzela iparty asisoli Chamisa asisoli Magubu kodwa sisola i-system ngokwenza kwankona. Ngoba isiyo FDC esiyijayeleyo thina omkombo esangena ngo-99 singabantwana sesile ndevu sesilabantwana lathi.
Sikhuluma nje kulokudingisisa okwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ezijengisa ukuthi uMongameli Mnangagwa nguye olosekelo oluningi kukhetho oluzayo njalo i-MDC Alliance iyalandela ngemuva. Liyakukholwa lina lokho ngelikubona?
Ya kungenzakala ngoba ungakhakela intethwa i-alliance layo khanya kayisacaci ngoba kukhanya sekulokucatshelana phakathi into abazivumelanayo beqalisa uMongameli uTsvangirai engakafi ukuthi bazasebenza msiyane. Asikho esikubonayo kuground ngoba abanye napha abanye o-Walshman Ncube bayakhala izihlalo abazinikwa abazivumelanayo kanye oTsvangirai sebezifuna njalo bathi pressure yabantu bathi akwenzakali. So kuya kumangalisa ukuthi laphana belulisana nomakhupu Magubu sithi yena hhayi into ethiwa i-alliance ayisebenzi ngoba o-Walshman kala bantu ngoba ungakhangela o-Walshman abo-10 diabetes kimi njengomkombo weDube osesebenzela ibandla le-MDC badinga umsebenzi.
Umnumzana Dube Mkombwe ngowe MDCT kodwa obekhuluma ezimele esecingweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7. Umeli weMathebelele South edale leSenate unkosikazi Sithembile Mlotshwa kasekho. Umamlotshwa ubhubhele esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namuhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Akwazakali ukuthi udliwe yisifo bani. Umufi ubelilunga le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla unkosazana Tabitha Khumalo. Yena othi vadabukile njalo bakhala ndawonye lo mdeni kamamlotshwa.
Njengebandla le-MDC elikhokhela ngobaba u-Advocate Chamisa simadolo nzima ngoba ucomrade Sithembile Mlotshwa wengomunye wethu obesebenza gadalala ukuthi sifeze lolu daba lokukhipha abantwana beseZimbabwe ekugqilini. Njalo kubuhlungu kakhulu ngoba ngo-February kade sithiye ngobama uTsvangirai akusukuzatshana nangu naye uSenator Mlotshwa sehambile. Amagama yiyo esingenawo ngaphandle kokuthi hamba kuhle qhawe lethu indlela yethu sokhe.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uMamlotshwa? Siyazi livela kude lizabalaza lonke lelwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
Kakhulu bengumuntu obesithi angacabanga ulutho njalo akholisiseke ukuthi le nto ayicabangileyo ayicubungule. Hhayi, wawungamtshintshi ungaze umthethise okunganani, wawungamtshintshi wayezitshela ukuthi lokho yiko engihamba ngakho. Wayengumuntu ohlale bobotheka nje abakhona nje kubobotheka kuphela. Namhlanje asakwazi ukuthi ozabe sesibobothekela inqubani. Yena okwakhe ukubobotheka kwangosuku kokucabangela kwakusembilini yakhe.
Uza kuthi lilahlekelwe okunganani njengebandla njalo imuli yeMathebelele South abeyimela njengosenator ePhalamende layo ilahlekelwe okunganani?
Angikholwa kula magama angakuchasisa ukuthi silahlekelwe okunganani ngoba into ekhona lapha ukuthi lokucabanga nje ukuthi kasekho kuyadida ingqondo and ulahlekelwa kwethu ukuthi iMath South kayisozibe iMath South ingasela Honorable Sithembile Mlotshwa.
Unkosazana Tabitha Khumalo yisikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekobulawayo. Kulivestock lamhlanje sikhangela impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso yeAfrobarometer eveza ukuthi akekho ozanqoba ngesilinganiso esifunakalayo kukhetho lukamongameli. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Osekhethwe ukuba inhloko kahulumende yakwele Jordan umnumzana Omar Razaz sethembise ukubuyisela umthetho okwengeza imithelo ebivele ikhona ingakaguqulwa ebangele ukutshengisela kwabantu bewusola ilizwe lonke. Umongameli Pierre Nkurunziza wakwele Burundi uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Nxa kukhangelwa isimo sezombusazwe ikakhulu ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni kutholakala ukuba isabelo lesi sihlala sithola amalunga edale lephalamende avela kumabandla ehlukeneyo. Amabandla avame ukuthola izihlalo yiZANU-PF leMDC lamalunga azimeleyo. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Kukhetho lokugcina olwenziwe ngomnyaka ka-2013, ibandla elibusayo eleZANU-PF lathatha izihlalo eziyisikhombisa phakathi kwezilitshumi lantathu. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Decent Collins Bajila uthe isabelo lesi asikaze sibuswe libandla elilodwa kodwa sihlala sihlanganise amabandla.
Emandulo abantu basemathebeleland north indlela abebekade bevota ngayo ibi phosa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district kodwa eminyakeni embalwa edlulileyo sikubone lokhu kutshintsha ngingathi kusukusela ngokhetho luka-2005 ngoba ngokhetho luka-2000 ibandla le-MDC lathatha izihlalo zemathebeleland north ngobuningi bazo. Kuthe sokubuya kukhetho luka-2005 ngenxa yokuthi i-Delimitation Commission iyasuka yahlanganisa amanye ama-constituencies yehlukanisa amanye futhi. Sikubone lokhu indlela abantu bemathebeleland north abavota ngayo isiqala ukwehlukana district by district.
Ubhajila ugcizelele wathi iziqinti ezinjengetsholotsho imguza lebubi azikacaci ukuthi zizahamba kanjani, ethi abajwayele ukunqoba kuzo lezo indawo abakho njalo abancintisi kulolu khetho. Labo abangekhoyo ngowaxotshwa kuhulumende umnumzana Jonathan Moyo kanye lomnumzana Obert Mpofu oveze ukuba akasoze ancintise kukhetho lwalonyaka. Ubhajila uthi isiqinti sebhinga sivame ukuvota ngokufanayo eminyaka yonke. Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Patron Kuchwekhaya Nketa uthi isabelo semathebeleland north silabantu abalutshwane ababhalisele ukuvota lonyaka, ngakho asila mandla okuguqula impumela yokhetho, ethi kodwa nxa kukhangelwa ukhetho lokudinga umongameli imathebeleland iqakathekile kakhulu.
Imathebeleland north I think ama problems akhona angana yahambelana ingwakhangela abantu abarejistileyo kwalutshwana kulamanye ama-provinces bosi ngemidlabo yepopulation yangukhona iphasi.
Umnumzana Mark Ndlovu ongu-provincial elections officer weMathebeleland North uthi isabelo seMathebeleland North silabantu abayisilinganiso esingaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amathathu i-321,653 ababhalisele ukuvota.
Ama-statistics Mathebeleland North Province ami kanje kathesi 321,000 653 registered voters as at 23 April 2018.
Isabelo senyakatho eMandebeleni silezigaba ezilithumi lantathu ezivalisa iBinga North, iBinga South, uMguza iBobi, iLupane East, iLupane West, iNkayi South, iNkayi North, iCholocho North, iCholocho South, iWange East, iWange Central, kanye leWange West. Ukhetho lwalonyaka lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuwoza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu uEzra Chisaspanda uhamba eLotsungai. Sikirai yena otabuka kwabulawayo kodwa osecula ekwelebhilithani.
Utsungai waduma kakhulu ngokugida imigido yesintu efana nabosichikicha, amabhiza lentshongoyo. Esise umntwana esikolo esaphuma kumabona kude weZTV engazi ukuthi ulesinye isipho esikhulu sokucula. Okwamanje wenza izimanga eNgilandi ngomculo wakhe. Siyamamukela kulolu hlelo uWoza Friday.
Mina ke ngivela kobulawayo kulapha engizalelwe khona kontuthu ziyathunqa. Ngifunde eMpophoma High School okulapho engiqalise khona ukuhlabela ngiku drama club le choir vele bengithanda into zokuhlabela nje bekuyinto engithanda ukuyenza. Njalo ngiqalise ukubhala ingoma ngisesemncane kakhulu kubo form 2.
Utsungayi usebenzela abahlabeleli abathize kweZimbabwe okwamenza wakhula kwezomculo.
Ngithe ngiqeda isikolo ngahamba ngayasebenza labo Abednyati, ngasebenza labo Andy Brown. Ngazothi ukuthola ithuba lokuzala e-England okuyikhola lapha engibase khona lapha engihlala khona. Sengila ngithola ukuthi bakhona abantu abakade belinde ukuthi bazobona idlalade obazokuzwa idlalade lami. Ngase ngiqhubekela phambili ngokurekhoda ke i-first album yami Urova Ngoma.
Luhlelo Woza Friday balaleli. Le ntombi yakwaNtuthu ziyathunqa uThungayi yena osebenza nzima oziphakamisa kwezomculo kwelebhilithane.
Into engiyenzayo kathesi ukusebenza on my second album. Into nje ukuthi izinto lezi zifuna isikhathi, zithatha isikhathi. Into nje lengayikhangelela ukuthi u-album number 2 uyabe ethe in terms of ama levels. Ngakho ke ngiyalikhuthaza kakhulu ukuthi lihlale lijonge amehlo lilinde ngoba kuyeza ukukhula.
Idlalade lakhe lakuqala lidla amalangabi yenawo libizwa ukuthi Roba Ngoma Chaingo. Njalo uthi mfakeleni izandla phela abalaleli ngokulithenga leli dlalade.
Ingoma zonke lezi ziyatholakala. Ziyatholakala ku-iTunes, Spotify, o-Deezer, o-Google Store. Nxa ukuthi nje umuntu angahamba ayosecha uThungayi Sikira the physical CD akhona lapha e-England atholakala, amanye akhona ekhaya. Ngakho ke ngitholakala ku Instagram @thungayisikirai.
Siyabonga Thungayi ubekuhlelo Woza Friday ehamba letsha helidala uEzra Chisaspanda kwanele mthwakazomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelo busuku buhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.